sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mulyela ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 24 Ncwabakazi 2019 ku Cape Town. Endabeni zethu lamhlanje. Inhlanganiso ye Freedom House ithi kumele uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ayekele ukuthumba lokushaya abantu abamphikisayo.
Ukubotshwa khona ngokomthetho kufanele baboshwe, but uma kuwuhulumeni wenza lokho uyaboshwa mbani. Sizokhuluma sikhale, ungakhuluma kube ngoshaya.
Kodwa ibandla lezano PF lithi alitshelwa okokwenza zinhlanganiso ezizimele zodwa.
Asitshelwa iFreedom House okokwenza thina njengelizwe lemithetho yethu ebusa ilizwe lethu. Asitshele okokwenza ngabantu abayabenjongo zabo zokugaa kuphela abafuna ukusiphambanisa nenhlelo zethu ezikhona.
Induna uKhulumani Mathema uthi induna uFelix Mhlahlamangwe Ndiweni ubotshelwe ezombangazwe hathi lokhu okuthiwa wakwenza. Abantu abansundukele eMelika bathi bethuswa yikubandlululwa okukhona eMelika kulezi nsuku.
We have a long history of just overcoming a whole lot. It is amazing that we are still walking around in this society.
Uyamangalisa ukuthi lokhu siphila sahlupheka kakhulu lakatesi lokhu sihlupheka. Lingakuthwa luhlelo liphuma lendaba lishona lendaba kanye noluphathelane labesifazana. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Inhlanganiso elwela amalungelo kwaZulu eFreedom House ithi uMongameli Emmerson Mnangagwa kumele amise ukubotshwa lokushaya kwabantu abaphikisana lohulumende wakhe. Inhlanganiso le ithi uhulumende kaMnangagwa wephula ilungelo likaZulu ngokuqhubekela phambili ebopha abantu abafuna ukujengisela emgwaqweni bekhuluna ngesimo esibi somnotho elizweni leZimbabwe. Abaningi abathunjwa lokutshaywa bacatshangelwa ukuthi ngamapolisa ensida ngamalunga ebandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa. Umnumzana Daniel Molokele, isikhulumeli sebandla le-MDC elikhokhelwa nguChamisa, uthi bayakusekela okwethulwe yi-Freedom House.
Siyamukela amazwi avela ku-Freedom House. Siyakhuthaza futhi ukuthini ezinye inhlanganiso ezinjabo, Amnesty International, labo International Crisis Group, labo Human Rights Watch, labo United Nations, labo bakwanisa ukuthi bathumele amaqhula khonale esingathi ngesilungu ama-delegations, ama-fact-finding missions, ukuthini bakhuze uhulumende weZimbabwe nemihlola aseyenza le.
Umnumzana Daniel Molokele, isikhulumeli sebandla le-MTC elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa. Abakubandla le-ZANU-PF bathi ngabasoze batshelwe okwenza inhlanganiso ye-Freedom House. Ayesizwe umnumzana Belief Gawule owake wamela itsholotsho edale le-Senate exoxa ngalokhu.
Asitshelwa i-Freedom House okokwenza thina njengelizwe lemithetho yethu ebusa ilizwe lethu. Asitshele okokwenza ngabantu abayabenjongo zabo zokugaa kuphela abafuna ukusiphambanisa nenhlelo zethu ezikhona. Abantu abaphambanisayo lapha eZimbabwe bayabotshwa, abayephula umthetho bayabotshwa. Ngako ngakulo munye oyabe botshwe ngendlela engayisiyo kumbe kube lokugaa, akuripoti emapholiseni kulandelelwe bona abayekwenze ngendlela engayisiyo babotshwe. But lapha eZimbabwe asithathe ama-instructions from i-Freedom House ukuthi sitate silandele khona kwabakutshoyo. Thina sihlangele ilundelo loluntu olukhona kuthi sisekele umbuso welizwe leZimbabwe.
Ye, kodwa bona abakutshoyo lapha ukuthi kukhanya ngazani khonoku ukugandwa kwabantu, abanye bakhahlamezwa, abanye konke kunjalo nje. Kukhanya kwenziwa nguhulumende. Ngakuthi uhulumende kumele abophe kulaba abantu abakwenza khonoko. Kambe kungenziwa khonoko?
Mina ngithi kimsa akukho khonoko, izinto ezikhulunywayo. Mina ngiyakuya ngekwala khonoko, kodwa umuntu mayelandwe siyabothwa edala icala engabantu bese create esinye story ngakhonoko. Tough luck. Thina ihulumende yethu eZimbabwe ingokulungisa kuphela lokho kunye. Xa kukhona amakhesi anjalo abantu abayenza into zokuganga, lokho kuzatholakala ngoba akuswelakali vele kuza kuzokuswelakala. Ingane eSouth Africa iMarikana badutshulwa abantu ngamapolisa bafa. IMarikana ina leyana badutshulwa abantu bafa, bedutshulwa ngamapolisa kahulumende bafa abantu. Kwayenziwakalani? Kwaba ne-commission of inquiry, kwayenziwa yonke into. Kungayisho ukuthi ulungelo loluntu kalinanzwa. Kodwa kuyikuthi abamapolisa labo bathi bona sase sibona impilo zethu zasezisengozini. But khona okwenzakale eZimbabwe akusiqiniswa ngabantu abafuna ukuthi badale umumo wokuthi basifake emumeni wokuthi bagcwalisise indawo yabo yama-sanctions ukuthi uhulumende weZimbabwe ayihloniphi ulungelo loluntu. Ayisikho indaba ezivunjwa ngabantu abafuna ukuthi bagcobe uhulumende wethu abonakale emubi ku-international community. Yikho abakudingayo ngabantu abasebenza lesitha laba bantu lawo.
Womnumzana Belief Gawule lilunga lebandla leZANU-PF, sixoxelaye esejolojo. Uze sihlaziye udaba lolu, sixoxele lengcwadi kwezombusazwe umnumzana Bekuthemba Nkalonde.
Akulunganga phela ukuthi ngensuku zanamhlanje sithi singabantu banye sibe lokho esigijimisana kulokuthi sixotshe sigijimise amandla esiwafaka ekuthini sigijimise abantu siwafake ekuthini silweni lendlala kulokuthi sibe sisilwa siba yinhlekisa kwezinye izizwe. Ma wathi uyabheka ngensuku zanamhlanje amanye amazwe bafaka i-effort ekuthuthukiseni amazwe abo, but thina kukhanya silokho sigijimisana njengembuzi ledonki. Uyabona singabantu banye, ngicabanga ukuthi okokuqala kusa ilizwe emuva, asikho competitive namanye amazwe. Thina sibhizi lokho sigijimisana sodwa, bese uthi uyabheka indlela inzondano ephakathi kwelizwe nayo ayisisindawo. Engicabanga ukuthi ukuba nje njengomongameli kube ngani kuthiwa mhlawumbe nayo uyakubona ainveste la mandla ekuthinini ilizwe lithuthuke kulokuthi sibe lokho esigijimisana. Kungekho into angiyiboni mina into ebangwayo lana, ngoba wonke umuntu unamaphutha. Ma uphazamise ngapha kuqondiswane siqhubekele phambili, but lokho ukuthi kuyogijiswa kubotshwa abantu bechaywa ngapha, izinto ziyadula ngapha, into zikhuphukani. Engicabanga ukuthi nalo i-leadership yelizwe kufanele angazi noma bona bakubona kwawo abamasayidi lezi zinto abantu abakhuluma ngazo bekhala on the ground abaziboni okanye baphila kwenye iplanet.
Nxa sikhangela Nkalonde lapha ngalokho okwethulwe yi-Freedom House ethi kumele abantu laba abayibo abakhahlameza abanye babotshwe, kambe bangabotshwa yini?
Kunzima babaduba ukuthi abantu labo baboshwe. Ma kunguhulumeni, nguhulumeni, uhulumeni angeke azazibopha. Uyayibona, uhulumeni uyabe kuqhaba ibhola esekhoneni agijime aluheda elihedele emapalini. So okokubotshwa khona ngokomthetho kufanele baboshwe, but ma kunguhulumeni wenza lokho uyaboshwa mbani? Sizokhuluma sikhale, ungakhuluma kube ngoshayayo. Khona kubuhlungu ngoba ma ungathi uyabheka kwayena umongameli uye wabaleka elizweni esithi bebalekela wakubeka wathi Mugabe stocks. But namhlanje seculela inye iculo le labo abantu ababiza ngama-docs kwasekuqaleni, asa-understand ukuthi sephila nabo njani, sebasebenzisa njani kwabanye abantu, endaweni yokuthi kube ngathiwa mhlambe si-investor siqhubekela phambili ekuthini ilizwe lithuthuke. Ilizwe lisemuva leliyana owokuthi ba ulikompeya namanye amazwe nje, lokho kusabhala ezinye izinto ngepen, okuwukuthi sisemuva kakhulu, okuthi kube ngani lapho esifaka khona i-effort earning. But ukuthi bangaboshwa babadube, mina angiboni kusenzeka, ikakhulukazi uma kusenziwa nguhulumeni. Ngoba ngithi yezama noma ubanxusa emoyeni ukuthi babuye bayayidifenda le nto asiyazi, ogawule bayadifenda bathintini. But okungelona iqiniso nengane encane iyabona ukuthi yana kudlalwa ngabantu nje. Hayi, kuboshwa kangibona ukwenzeka babadube, ngoba ngama-agencies kahulumeni ayenza khona lokho, so uhulumeni angakwazi ukuzibopha.
Umnumzana Bekuthemba Nkalonde yingcwethi kwezombusazwe ezimele yodwa, sixoxe la eseJohannesburg kwele-South Africa. Kusenjalo, amapolisa avimbe amalunga ebandla le-MTC abefuna ukutshengisela emgwaqweni eChinoyi namhla, kulandela akubenze eHarare kobulawayo eGweru eMaswingo leMutare. Okunye njalo kwenzakale namhla, isiphumile enkambeni yamapolisa inkokheli yenhlanganiso yababalisi ebothwe izolo ithole ugwalo oluveza ukukhonona kwayo ngeholo eliphansi obekumele lunikwe iziphathamandla zikahulumende. Inikwe isibambiso sebail kumthethondaba.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930-6065-15460 laku-13860 kilohertz.
Abantu abansundu kwele Melika bathi babhekane lenketaba ejabi esabekayo eveza ukuthi bazondwa nguhulumende kamongameli Donald Trump. Lo umbono wabantu abansundu abangene umhlangano omkhulu eNorfolk State University eVirginia obuhlolisisa ukuphathwa kwabantu ababeyizigqili kwele Melika kusukela ngomnyaka ka-1619 kuze kufike ababethunjwe kwele Angola. Umbuthano lo obuqoqwe likholiji leli kanye lomsakazo kaZulu we-Voice of America ubulesihloko esithi Africa to America, the Odyssey of Slavery. Ubugqili babakhona kwele Melika okweminyaka edlula amakhulu amabili. Akade bedlana ingqondo kumbuthano lo bathe kuzisa usizi ukuthi abantu abansundu lokhu bebandlululwa kwele Melika. Usikhuceni mfundo Gloria J. Brown Marshall ofundisa ezemithetho eJohn Jay College uthi kuqhubekela phambili ukubandlululwa kwabantu abansundu kwele Melika. Uthi omanje kusobala ukuthi sokulabantu abaningi abamhlophe abakhonza ezokubandlululwa kweminye imihlobo ikakhulu abantu abansundu.
White nationalism has appeared many times in this country. White nationalism followed the Reconstruction period of 1877 when the federal government had made it safer for African Americans who had been newly freed in 1860, had been voting since 1870 to actually have a role in this government, a voice in this government. And so the Jim Crow era actually started much sooner than the 1900s because they had the poll tax, literacy tests, grandfather clause, and of course just downright terrorism.
Waqala kudala ngesikhathi kule mithetho eyayisaziwa ngokuthi iJim Crow yayilokuncindezela okumangalisayo abantu abansundu, njalo yancindezela ngendlela ezijeneyo ezigoqela imithelo yetax lokunye okwakukhanya ukuthi ngokuncindezela abantu ababeyizigqili. Loba kunjalo abantu baphumelela ukwenza lokho ababekufuna. Kukhanya engani kulabanye abantu ababengafuni ukuthi kube lo muntu omnyama uBarack Obama ukuthi angene e-ofisini kamongameli. Lokhu akumelanga kusibisele emuva.
And this white nationalism is also a reaction to President Obama, a black man in the White House. And this idea of white superiority, white identity, has to be something that's above people of African descent, and that's why they're going out of their way to secure white superiority by any means necessary and undermine once again the progress of African Americans.
Lokhu kusekelwe nguyisikhuchamfundo u-Associate Professor Robert Trent Vinson osekolijini ye-College of William and Mary ofundisa ezembali yabantu. Uthi inketabechabi kwakuyindlela abamhlophe ababefuna ukubusa ngayo umhlaba wonke jikelele.
That idea of white supremacy that we see with enslavement, all those 246 years of racial slavery, we see it continuing with colonialism in Africa and in the Caribbean, right? And we see that with apartheid in South Africa. We see that with Jim Crow here. So this was a global phenomenon. There was a global color line. There was transnational white supremacy that we're still dealing with in this day and time.
Lokhu kwakungokomhlaba wonke jikelele. Kwakungalami ngcele ukubandlulula lokhu.
We have a current president who speaks very openly about whose country this might be and whose is not. He's anti-black, he's anti-Mexican, he's anti-Muslim.
Silomongameli okwamanje okutaza konke lokho ukhuluma ngokuthi ilizwe ileli ngelikabani.
And he makes that clear in his utterances. And so we're dealing with that legacy even today.
UTerry Brown, usuperintendent we-Fort Monroe National Monument, uthi kuyamangalisa ukuthi abantu abansundu lokhu bephila ngendlela ababehlupheka ngayo.
We have a long history of just overcoming a whole lot. It's amazing that we are still walking around in this society.
Uyamangalisa ukuthi lokhu siphila sahlupheka kakhulu lakatesi lokhu sihlupheka. Le yimbali emangalisayo yabantu.
It's a true survival story, if you will.
Uhulumende kamongameli Donald Trump wamanje uyaphika ukuthi ubandlulula abantu abansundu labanye abadabuka kwamanye amazwe. UTrump uthi yena kalanketa bechavi ngitsho kancane.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela,
lamlelwa mshweshwe,
lamlela nampa bafowe mbula.
Lamlela ndwandwe.
Weze mabhandleni namhlanje. Induna yezansi emandebeleni uKhulumani Matema usecoduze inyathelo likamantshi elokugweba induna uFelix Hlahlamangwe Ntikweni uba ayephika entolongweni phose okweminyanga ezingamajumi amabili esithi lokhu kudalwe ngezombusazwe. Intethelo ezindaba yethu Albert Ncube usethulela lolu daba.
UMathema owesiqintini sewilonke esabelweni seMathabeleland South uthi kukhona ukunuka santungwana kwisigwebo esaphiwa induna yentaba zinduna uNdiweni. Ekhuluma esemhlanganweni wokulwisana lenkohlakalo oqhutshelwe kwanda izolo. UMathema uthe ukusobala ukuthi kwangenele zombangazo kulolu daba.
Ubebeyani umsebi obaphakathi kwesigaba obabuyaliwa ngabantu bonke. Njalo ungakhangela livalo damage okuthiwa wayenza. It's about 300 pound, which attracts to 2 years. Akuvumi. It's not equivalent. Ngabe kube equivalent. From my own analysis, I'm not a law fundi. He was not supposed to go to jail for that. I think into yangona maybe ile political hand.
Undiwene behleze chothoza uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa phambilini ngokugwetshwa kwakhe. Amagqwetha kaNdiweni sehambiselwe ludaba emthethondaba waphezulu e-High Court elwisa ukuthi uNdiweni akhululwe. UMathema uphinde wasola inkokheli zombangazwe ngokufuna ukuncindezela uZulu ikakhulu kwezokugwetshwa kwegolide kulumhlubulo welizwe.
Ama-politicians, they must stick to politics, but leave him ama-money activities for other people that are doing nothing. And they will surrender a political power, a political muscle, to tease the government of your father's Christian. And many times those people, if they are elected, they become gods. We fear them, but you are the one who put them into offices. He can influence, and that's part of corruption also.
Kusenjalo uZulu emaphandleni sebhekane lendlela embi kulesi sabelo njalo inkokheli zithi sokufike isikhathi sokuthi uhulumende aholise umumbu wonke nje umuntu osemaphandleni. Indlala le iza ngesikhathi sekulokusilela komumbu elizweni kanye lokuqonga kwentengo yempuphu kude uZulu emakhaya useholiswa lengawuthi. UMnumzana Phineas Maphosa ukhansela kaward 14 eGuyu uthi isimo sesisibe emakhaya.
Isimo sendlala sikhulu kakhulu baba, ukudla okuya kuncinyane kakhulu ngoba abantu esibakhangeleleyo abahola kwakathi sabathola ukudla okuthiwa ama-vulnerable sibalutshwane kakhulu. Ikakhulu okusikukhangelayo ukuthi ukudla khona kwakho ikakhulu kathesi ngendlala esilayo kathesi naleyo. Otherwise ngabonke nje abantu bayazuza ngoba kusokusiba nzima kuba ukuthi abantu bakuthola ukudla. One, abanye lezimali azitholakali.
Unkosikazi Santa Ncube Westers uthi bathola nzima ngendleko zokuthola amabele lawa beyasusa lapho afikela khona bewasemakhaya abo.
Ngoba amabele ayafika esimpumpumpu adlula kithi emnyango wethu khonapho. Isimpumpumpu ngenye wadi, uwadi 7. So thina amabele sibe siwabhadalela kabili sakubona ukuthi asikwanelisi ngoba imali vele asilayo. So ukusuka eGwanda usiye esimpumpumpu kuthiwa i-$18. Ukuthi siwasuse esimpumpumpu esiza kithi wona edlule kithi $15.
Abantu abedlula izigidi ezimbili kuleli iningi ngele maphandleni lizafuna uncedo lokudla ulandela ungani ukudla kwezulu nakenye. UMnumzana Eugene Dube oyincwethu kwezokulima esebenza e-AgriSeeds ukhuthaza abalimi ukuthi balime izilimo ezingafuna izulu eliningi ezifana lamabele.
Ibele esihlala abathi yiwidza alidliwa zinyoni leli bele ngenxa yokuntinta komkhathi okhona elizweni. Sikhuthaza amafamazi ukuthi bona kabalime amabele balime futhi lo mumbu lo ophangisayo. Sikhuthaza futhi amafamazi kabalime le nyawuthi.
Lobanje uhulumende phethe sithu zathatha amanathelo ukuze uZulu engabulawa indlala. Akula sekwenzile ukwenqabela indlala emaphandleni. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngi-Albert Ncube.
Okwamanje-ke sonke isikhathi sohlelo liphuma le ndaba, liphume le ndaba.
Lingali tshona njani zulukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Magazini Mandawa, isakhamuzi sesinampongo eBhinga.
Ya mnumzana, abantu abaningi nxa ukhuluma ngeBhinga babona ngani indawo engaphumelelanga engaphucukanga esemuva kakhulu, kodwa ngifikile mina lapha ngiyazibonela ukuthi hayi akunjalo. Ungathini wena lo?
Ya iBhinga vele bonke abantu batsho njalo, but bangafika bayabona ukuthi hayi iBhinga yinhle kakhulu. njengangapha ngikhona mina eJohannesburg amanzi bayabona sibe ukuthi kuhle ebhinga sibe
kodwa basebe baningi yini abavela kwezinye indawo zelizwe bebuya bezovakatshela ebhinga la lali babona
ya kodwa sibaningi but ya abalungu hayi thina abantu bamnyama ethubaningi babuya
manje ubona ungani abantu bayakwazi ukuthi ibhinga inhle kangaka okokuthi badinga ulwazi ukuthi babekwazi kumbe bayakwazi kodwa bafuna ukubuya
abanye abakwazi kuhle ukuthi ibhinga inhle njalo ngoba balutshwana abantu ababuya but bangafika bayabona ukuthi kanti ibhinga inhle
yona ibhinga singathi nxa usithi inhle ngaphandle kwalokho esikubonayo ungathini abantu bakhona banjani bayamukela abantu njalo baphatha njani abantu abavakashileyo
hayi ibhinga ngapha bangavakashi abantu sibaphatha kuhle kakhulu
siyasizwa abanye besithi ibhinga yindawo lapho okugcwele khona imbanje okubhenywa khona kuliqiniso yinto
ya lokho kuyiqiniso ngoba abaningi ivini babuya bavela ngaphi babuya wathi ebhinga nembanje so khanya bayazitola khona ngapha ebhinga
ziyatholakala kodwa bona abantu bebhinga bayazibhema kakhulu yini kumbe ngabantu ababe bebuya bezozithenga
bayabuya bethenga labo abaningi abayabhema
siyabona ukuthi umfula lo uZambezi useduze nje khonapho uthi ungacapha uyafika eZambia ulibunjani ubuhlobo babantu balapha ebhinga la laseZambia
hayi eZambia kulabo tshiyano ngoba sasihlala ndawonye eZambia sazovalela umfula amanzi sesicwala kakhulu sazoseparetana amadonga bethiwa kulamadonga abanye baningi bangikhona bangala eZambia thina ethi sabuya ngapha othi amanzi azoba maningi
usiko lwenu la lokubulawa khona ngalo luyafana
uyafana naye awuchiyananga
umntwana oyintombazana sizwa kuthiwa uyafundiswa ukuthi aphathe njani indoda ekamelweni kuliqiniswe
kuliqiniso but kwakathesi hayi abasayenzi kudala babenza kathesi kwagcwala basebenza omachechi-chechi so kwesintu kwemasuka abasayenzi
kodwa bona bayaziphatha yini abantwana bangamantombazana bebhinga
besidongena bayaziphatha sibo
hayi sibongile kakhulu mnumzana
olright angiyabonga
lo-ke bekungumnumzana Magazine Mandawa isakhamuzi sesinampongo ebhinga ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami nguChris Gande lila
siyabonga kakhulu-ke Chris Gande okwamanje othi sikhangeleke esiphathelane labesifazana
siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga lamhla sixoxa lo nkosazana Dendai Masocha umgcini sihlalo ogatsha lwabesifazana kubandla le-MDC kobulawayo unkosazana Masocha ubebotshiwe sixoxa ngokwenzakala kuleli bandla kulandela ukuvinjelwa ukutshengisela emadolobheni athile
ngizwa yebo yekuhle ukuthi nje ukuthi sengiphande kodwa akulanto yokuthi akulankululeko ukubuyela sabuyela mhla ka 3 September njalo entilongweni akulanto enhle phakathi sabumbatha ingubo ezesabekayo ezilamagazi ezingawathwayo ezilentuli akunakudla ngithi gwadla phakathi entilongweni nxa ungasanathanga amanzi ngesikhathi ovulelwe ngaso phakathi akulamanzi ichemba kayiflashwa khonaphana ofuna ukudla nxa ochemayo lofuna ukuyenza unumber 2 uyayenza konke omunye ekhanyele vele aso ndawo yokuthi ngaphila umuntu sibili aphile phakathi
isizathu senu sokutshengisela yisiphi elibona ingani sikhathaza kakhulu abesifazane
singabomama sinje ukuthi imbizi ichwathe kumbe ngipheke ukudla yimi ukuthi abantwana bedle yimi lokuhlupho lalokudubo libona mina umama kunjenje ezindlini zethu akulakudla ezindlini hlala amadoda angasebenziyo impi zangikhona zisuka zibe ziningi ngoba endlini nxa kungaselamali kungaselani nabantwana esiwafundisa sebegcwele basezindlini abanamisebenzi akulalutho. Kinde futhi ngithi ngibuyele evening ngithi ngibuyele khona empilongweni abesasikhona khona empilo esifazana uqeda amalanga amabili ungagezanga ngani liyakwazi ukuthi kuthiwoni kwesinye isikhathi yabo sesikhathini you know akunamandla akulani vele impilo esiyiphilayo ivele njengabantu abangabomama ibuhlungu kakhulu.
Ebantwini abatshengiselayo sabona labesifazana labo betshaywa.
Yikho okutshengiselayo phela ukuthi eZimbabwe lokho kungakhululekanga. Lokho kufanana lokuthi lokho sithile esikhathini sabantu bona labana abazele besizwe kwakuvele kungcono kuthwale ngayisana isikhathi sokuqala kunalokho sesikho khona. Yithi futhi ubona abesifazana besesaba ukujoyina even ipolitics ngoba engakhuluma ukuthi lokhu nalokhu kubuhlungu somele atshaywa ahlukuluze. Umuntu ongumama etshaywa umntanakhe amzeleyo ngithemba labona izi nama-videos umuntu ongumama sesedaxa esitredini betshaywa so kubathelela ukwesaba ukuthi bebuye nabo beziveze nabo bekhuluma ukuthelo abanazo lezinto abaphakathi kwazo elizweni labo ubuhlungu ababutholayo kodwa engingakutsho ukuthi abamama abathwele nzima antu besifazane abathwele nzima elizweni lethu kubuhlungu kakhulu.
Sezwa le nhlanganiso ye-National Peace and Reconciliation isithi nxa kutshengiselwa ukwande ukuthi abesifazana abagogekileyo kumbe asebeluphele behlukuluzeke labo lifisa ukuthi bephathwe ngokwehlukileyo yini kumbe labo bephathwe njengomuntu wonke.
Mina engakutsho ukuthi umuntu wonke akaphathwe okufana nayo. Abesifazana kine ngikhulume ngimelele bona ngithi yeyo they deserve a special treatment ngoba ispecial bona labo okhuluma ngabo ukuthi engxenye abagogekileyo bazabuya njani bezetshengisela ngoba bayakwazi ukuthi ephakathi kokutshengisela sokungathisha imibhobho sokungathisha amalokhu zento kokuthela amanzi kungathisha le mbhobho kuyafiqwa mbani kwi-wheelchair mbani ozagijima layo lanxa besithi ukutshengisela akukhululekanga ukuthi bengaphuma injongo ayisozivezeke kalula ngoba bayazama ukuthi vele abantu bengatshengiseli khona kuthana kodwa ukuvimbela ukuthi abantu bengatshengiseli kokutshengiselayo ukuthi kukhona ukukhalasa ntungwana kukhona kusegudwini ngoba nxa ungumuntu omdala ungumzali ungafuni ukuthi abantwana utshaya abantwana ubavalele egabheni kukhona okukhulu okuvalayo ungafuni ukuthi umakhelwane akuze so khona lokho befekthi ukuthi bavimbele ukuthi abantu bakhulume that shows ukuthi ikhona into enkalakathi efihliwe engamela ngizwakali.
Ubona ingani ibandla lakho le-MDC lingaletha ubungcono yini kuyikuthi yilo elingangena embusweni?
Liyaletha ubungcono kakhulu ngithemba labona kuqala lize lingene iminyaka engu-4 laphana ne-inclusive into eziningi zatshintsha khona kuthiyana ingcoswana yeminyaka nalana kwatshengisela ukuthi labantu abalobungcitshi abalolwazi ne-ikhonomi abangalidrayive ilizwe liletha inguquko lethi utshintsho olumangalisayo.
Leyo bekuyingxoxolo nkosazana Dendai Masocha, umgcinisihlalo wogatsha lwabesifazana kubandla le-MDC kobulawayo. Olivalelisayo ke ngusithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC ngisithi asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo olufanayo.
Siyabonga kakhulu ke sithandekile Mhlanga. Okwamanje ke sizwe umculo kaSisa Senkosi Mgandla osanda kwethula ke idlaladi kumbe ngithi ingoma ethi ngiyavuma I do.
Bonani bantu bakithi igama ngusisa senkosi ngiyathumhlabeleli wemasikandini lesingi lami elisha elithi lona ngiyavuma I do engihlabele khona le platform one noMoses Ngwenya owemasoul brothers is the wedding season aziwe.
Leyo ke inzwiswa kuphela ke ingoma kaSisa Senkosi Mgandla lidingeke ku-iTunes lendawo ezijeneyo. Singalihlukani ngokuthi sikhangele okade zilandela zikhokhela indawo lamhlanje. Inhlanganiso ye-Freedom House ithi kumele uhulumente kamongameli Emmerson Mnangagwa ayekele ukudumba lokutshaya abantu abamphikisayo. Induna uKhulumani Matema uthi induna uFelix Hlahla Mangwe Ntweni wabotshelwa ezobangazwe. Siqhuba lapha uhlelo lwethu oluvelisayo wonke ebusuku
kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.